Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 13 kuMpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngekhefu lekhisimusi njengoba imali ingatholakali lula njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Kweziphathelane labasakhulayo, uNtungameli Nkomo uxoxa lengcwethi kwezamasiko ngendlela abatsha abaziphatha ngayo lamuhla. Namuhla siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo lomculi oludumo uBusi Mhlanga ohlabela eSengilandi endaweni zokuzithokozisa ezijiyeneyo ezigoqela emtshadweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Akusensuku zatshwala ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngaleli khefu njengoba imali ingatholakali lula njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Ingcwethi kwezomkhathi zithi okubangela ukuthi isimo lesi sibe sibi kakhulu yikusilela kwezulu okukhanya kuzaletha indlala emangalisayo ngomnyaka ozayo. Ngakwelinye icele iningi lithi umhlangano omkhulu oyikhonferensi yebandla elibusayo elezanu PF awubaphathisi ngalutho ngoba kuvame ukuthi kukhulunywe kuphela njalo kungabi lamaqhinga aqinileyo okuvuselela umnotho welizwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sakhamizi sakobhutshe ePlumtree uNkosikazi Thobalami Ndebele ngalolu daba.
Ngapha nje kithi khisimusi sokufana nje le mihleni. Akusabonakali nje ukuthi ikhisimusi ngoba umumo wezinto vele hayi into ziyabheda sure. Akusabonakali ngisho. Sikhalele nje ukuthi yebo abantu basacelebrate khona ukuthi ikhisimusi kodwa kahle kahle hayi. Akulanto esihambayo.
Kuyini okuhluphayo kahle kahle Mandebele ungachasisa?
Okuhluphayo ukuthi asilayo imali elizweni lapha siphethe nzima. Kathesi ngikhuluma kunje kulobunzima sibili ngoba into yonke okuzibe mnandi kuba mnandi ukubana uphethe imali. So uma abantu bengela mali njengathi esayidini lethu ngapha esisebenzisa amaranda siyafana nje ukuthi vele asila mali ngoba kulezi suku uma uqathanisa iranda ledola kulobunzima kakhulu. So lo buya kuphethe 1000 uphethe malini ufana lo muntu nje obephethe isenti. So uzajabula njalo lemuli ungela mali.
Kwezinye indawo abamavenkile vele kabasalithathi lona irandi khona ngapho kobhuje kunjani?
Ye ngapha basalithatha baba balithatha kodwa loba uthenga into nje 100 rand ufana ukuthi ayi ufika uthatha into ezimbili uphenduka nge 100 rand kuyafana nje lakhona ukuthi hayi vele balithatha ngendlela yokuthi vele sonke ngapha siphethe amarandi kakhulu.
Akusiphe nje umzekeliso wentengo ikakhulu yokudla okumqoka sikhangela impupu ichukela osawudo kubiza malini?
Impupu sithenga 400 rand kwesikhathi kobo 440-450 amachukeli 2 kg 30 rand isawudo hayi isawudo lisiphile likukhona pho kobo 2 kg singayithola kobo 20 rand.
Oflawa ke lamafutha okupheka le nyama.
Amafutha okupheka o 2 liters abizo 50 rand. Oflawa badura mpela o 2 kg bako 50 rand. So hayi simo sibi impela.
UNkosikazi Thobalami Ndebele isakhamuzi sakobhutshe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasa khulayo igama nguntungamile inkomo. Namhla ngixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ngendlela intsha yanamhla eziphatha ngayo. Endulo bebekobekile bezivutha phambi kwabazali belembeko. Kodwa namhla ngamaqhalaqhala umhlambikazi Lusini. Baba Khumalo ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Siyabona sebevukobhova abasakhulayo kulezi insuku. Kona kalephi?
Ngibona ngani okwamasiko emizini yethu ezindlini zethu obaba nabomama yibo sebayivisayo. Abantu basuka bangena impilo emadolobheni, impilo yabelungu sebekhohliwe ngokwesendo lwakwabo. Nqangikhane ngibona ngani okakhulu kusukela ngekhaya ngoba sigoqa sisemanzi. Nxa sibehlule ukuthi sigoqe sisemanzi asisathukeki sesomile.
Manje singasola bani kulolu daba baba Khumalo? Ngumagoqa kumbe sisole sona isigogo?
Hayi, kufanele okokuqala sithina abantu bethu bakhuliswa ngabazali ukuthi abazali bethu benzani. Yikho okunye esifanele siqale ngakho sikukhangele ngoba yibo abafanele basithikile esi sikhumba. Nxa bengasazange bafundise abantu babo ngokuqondileyo, ngakho abantwana basuke baphume endleleni yamasiko, endleleni yobuntu bethu. Uthi nxa usuhlangana lo mntwana ngasakwazi ukuthi umuntu omdala ngubaba, umuntu omdala ungumama ngumama, lokuthi aqondiswe ngomunye nje umuntu omdala abe lapho ukuhlonipha. Sebeziphatha njengokuthi labo sebekhulile balingana nabantu abadala. Uhambelana njalo lokuthi le mfundiso ababa nayo ezikolo ayiseyo mfundiso yomuntu ukuthi bakhule kanjani, bangene phakathi kwabantu, baphile njani abantu abadala. Sekusuka kube yikuthi uyapasa kumbe uyafeyila uma uphumelele ezifundweni zakho, unganani ukuthi wena uvele uba ngumuntu onjani ozahlala labantu.
Umntwana ongamchaza uthi ubuthekile ngumntwana olembeko ungumntwana onjani?
Kuya ngokuthi lihlala ngaphi. Kodwa umntwana olembeko ngokwaziyo ukuthi bonke abantu abadala ngobaba njalo ngomama. Njalo nxa kuyukuthi bayelulekwa balalele, babe lakuthi balalele umuntu omdala omqondisayo nxa embona ephambanisa, kungabe kungaphi kumbe kungakibo kumbe kungaphandle kwangakwabo. Njalo umntwana owaziyo inhlonipho uyakwazi ukuthi nxa ezaphuma ngekhaya avakashe aye kwabanye bakhe, abazali bakhe bafanele bakwazi ukuthi uphumile njalo bamnikele umvumo yokuthi uphumile. Khathesi njengokuthe sokumhlambi kazelusile, abantwana abangamankazana sebengena sitambama kanye labobaba nxa bezivela ukuvakashe. Ngakho umntwana ongabuhlekanga ngumntwana ongahloniphiwe ekhaya, njalo umntwana ongakwaziyo ukuthi kulo muntu omdala ofanele ukuthi amhloniphe akwazi abe nguye omelulekayo.
Khona izolo amaqalaqala ebekhona yini njengesikubona namhla?
Kwakuthiwa ilihlo lentwala into engenzakali kangako ngoba abantwana babejeziswa ngabazali. Abantwana bakhathesi abasajeziswa ngabazali ukuthi nxa ungamtshaya umntwana wakhona sokukhanya ingane izakufa. Babesisaba behlonipha abazali babo, kodwa kwakukhona babesiba khona abalutshwana abangamahlongandlebe abangalandeli okomsuka wabazali. Kodwa kwakulula ngoba bona ngoba abazali babebaqondisa, njalo labantu besigaba babelawo amandla ukuthi umntwana bamqondise. Uhlangane nxa umntwana esesona esigabeni kuthiwe usephambanisa okwamasiko njalo lokuziphatha besigaba, aqondiswe ngabadala abathile nxa sokwehluluyise lo nina. Babekhona kodwa kwakusenziwa imizamo emkhulu ukuthi kungabi yibo bonke abantwana njalo kungaqheli, kube ngabantwana nje abalutshwana abangabe labo beqondane lokubi ngakwabo ekukhuliseni kwabo.
Abadala bathi isala kutshelwa sibona ngomopho. Ungathanda ukubeluleka ngawapha amazwi abasakhulayo abakulezi nsuku?
Abasakhulayo kufanele ukuthi bananzelele ukuthi impilo inkulu kulalokhu bona abakucabangayo. kulabantu abaningi abangasibo bakwabo abahlala nabo abahlangana nabo abangabathatha babaqondise ngendlela ezingayisizo babafundisa ukubhema lokhu zamagwayi igwayi elingaqondanga babafundisa ukunatha utshwala babafundisa ukuntshontsha babafundise zonke izinto ezimbi ezingafunekiyo kodwa umntwana sine sezibona esephakathi kobunzima asiyakhangela emuva kumanisa ukuthi kasaqondiseki ngakho yikho kuthiwa isala kutshelwa sibona ngomopho ngoba umntana enjalo uyabe engasaqondiseki engasalaleli ngoba esefunde izinto ezingayisizo abantwana ngakho bafanele ukuthi bakufunde-ke ukuthi ubuntu bethu bufundwa ngekhaya bafanele babe ngabantu abalalelayo bangabi ngabantu abacabanga ukuthi bayazi okwedlula abadala
le mqotholelo baba Khumalo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
ngiyathaba Khumo baba nganikosabusisa sibe lawo
kube njalo lakini baba Khumalo beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Sibonge untungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Sasilethulela ihlandla lesibili lengxoxo lomculi oludumo uBusi Mhlanga ohlabela eSengilandi endaweni zokuzithokozisa ezijiyeneyo ezigoqela imichado lezinye. Njalo efundisa umculo kanye lemigido yesintu kulelo lizwe.
Hey, umhlobo womculo wami uphuma kude kakhulu. Uyazi ukuthi kunzima ukuthi ukhulume ukuthi umculo wami yini, most of the times uinfluencewa i-locuzen, i-traditional, i-Zulu Ndebele traditional music. Ngiyahlanganisa konke njenge-artist. Traditionally ekhaya vele bekugidwa amadlozi ukhulu wami so but esayidi lakomama yiso kade kuyisonto so umculo wami uhlangene most of the time so ngiyacula i-traditional ngicule futhi i-gospel as well
ekhaya udabuka ngani
mina ngiphuma kobulawa emaphandleni uyabona kusenkaya egolushini
siyabona njalo lapho ebulenjini be-Facebook ukuthi imvunulo yakho ugqoka impahla zesintu kuhambelana njani lo mculo wakho lokho
vele mina ekuqaleni vele ngumuntu okade ethanda into ze-traditional and ngifuna ukugcina amasiko like izulu Ndebele lapho engiqale khona vele engikhule ngicula isiNdebele and sigqoka isintu and isintu leso ngifuna ukuthi kube yinto egcinwayo like ukuthi singalahli so umculo wami mina most of the time ngaqala labo iBlack Unfollows ukucula ngempela professional ngaqala le Black Unfollows iBlack Unfollows yengangu-ladies group yeBlack Unfollows and babona ukuthi ngikhona ngiyakwazi ukucula nokugida lokho osokwesintu bangibiza bathi hhayi ungafuna ukujoyina i-ladies group basigroma from there ku-Black Unfollows yikhona kuthe ngabona ngu-Albert Nyaka and abantu bona labo engikhuluma ngabo ngabasekhaya kobulawayo so bona labo abantu uma ungakhangelisisa into abayenzayo bayenza vele i-traditional music so influence yami vele iphuma kibo labo as well because ungakhangela u-Albert Nyaka indlela ayigqoka ngakhona agqoka ngakhona izinto lamanje le Unfollows ngakhangela abakwenzayo kade ukugqoka i-traditional so vele ngibe ngabantu most of the time engaqala nabo sengiperforma like professionally as a performer, as a singer. So you want to bring your and as well, mina vele ngangihlala ngilalela Oliver Makeba, Brenda Fassie, Dorothy Masuka, yabona. I love my music.
Yeah, lapho nxa ucula uyagida yini njalo yiphi imigido oyisebenzisa?
Mina ngigida imigido kakhulu ngithanda ukugida isikisha siyagidwa la so ngasigida indlamu ngigida izulu traditional indlamu contemporary olokhu zeni konke lobo obansula landani ezingamifana nakhona okhoko imigido leyethu e-Africa.
Yiziphi ingoma zakho ongathi zilodumo njalo zitholakala ngapi? Ulamadlalade kumbe uyahlabela nje kuphela?
Ngihlabela nje kuphela lokho kusendlizwe akuloko kusendlizweni yami ukuthi yini akanganga ngathi mina ngilontshe ngoba sometimes uma usebizweni ningasiyo like mini elitha yabona sengaqala so this year actually ngikwanile ukuthi ngikwanisile ukuthi ngirekhode i-music kukhona i-music engiyirekhodileyo okuthiwa ibizwa bathi i-xenophobia kusemhlanga xenophobia. I'm going to go to the YouTube abantu bakhona ukungithola ku youtube.com/vusimhlanga 05.
Umculi olodumo ohlabela eSengilandi uVusimhlanga sixoxelaye ekhona le eNgilandi. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi lithi akulalutho olokuthakazelela ngaleli khefu njengoba imali ingatholakali njalo umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.